ubulembu lo kuthiwa ivote 263 lwasebenza kakhulu ngokhetho luka-2013 lwaze lwahlonitshwa zingqungquthela zobulembu igugu njalo ukuvuselela kwabo kuzakwenza ukuthi kube lenhlelo eziningi zokukhulumisa mayelana ngezokhetho ngesikhathi abantu abaningi bekhala ngoduku lwezindaba zamanga ukuvula kwe-Vote Watch kuza ngenjabulo enkulu kulabo abasebenzisa ubulembu we-inthanethi ukubala izindaba ekhuluma ngalolu hlelo omela iMisa Zimbabwe kundaba zobulembu kwe-inthanethi unkosikazi Kholiwa Majama uthe bayakuqakathekisa ukuthi abantu bakhulumisane ku-inthanethi
I-Vote Watch 263 iprojekti yenziwa yiMisa Zimbabwe ekhangelele ukubona ukuthi abantu jikelele eZimbabwe bathini ngokhetho luka-2018. I saw project entsha esayiyenza ngo-2013 kodwa ngo-2013 yayijonge ukukhangela izehlakalo nje kodwa kulolu khetho sikhangelele ukuthi abantu bathini ngendaba ye-registration baza kuthini ngesikhathi kulama rally ama-politicians laba babe bencintisana kukhetho babe besithini njalo ekutshoni khonokho babe bebabuzisisa ukuthi sike sakukhethela wena ngokhetho oluphelileyo luka-2013 kuyini okutsha okuletha kithi
lokhu kusebenzwe ngumgcini sihlalo weMisa Zimbabwe uMnumzana Thabani Moyo yena othe lokhu bazakwenza ukuthi bathole imbono yekhetho ehleleyo kungelakwethuselana ngomnyaka wokhetho
the Vote Watch program is part of our access to information campaign which is aimed at galvanizing the voices of Zimbabwe to get as diverse as possible information across the country. We have a healthy mix of professional journalists and citizen journalists who are scattered within the 12 provinces of our country.
Umsakazi njalo eyintatheli izindaba eneminyaka eminingi isenza lo msebenzi uMnumzana John Masuku uthe iVote Watch iqakathekile ukuthi abasebaphandeni sebesebenzisa ukukhuluma ngodaba lwabo mayelana lezokhetho ngendlela ezilula. Uphinde wacela iMisa ukuthi izame ukupha abasemakhaya umakhalekhukhwini ukuze benelise ukubala okuyabe kufunzakala kukhathi leli.
Kuqakathekile ukuthi imbiko igcwele kuzo zonke indawo kumagumbi amane omhlaba kodwa siyabona ukuthi khathesi lokhu esisazama njengelizwe ukuthi imbiko le ihamba ngamagagana ihamba ngezinqumo zethu kumakhalekhukhwini ifike ebantwini abajeleke kakhulu emabhukwini kodwa-ke njengesibanga sakuqala esokuthi labo bakwejayele ngibona kuyinto eqakathekileyo kakhulu njalo-ke sikucelayo kulabo abakwenzayo ukuthi benelise ukubona ukuthi labo basemaphandleni banamafoni njalo balakho okungabanceda okunjengamabhandlozi ukuthi benelise ukuthola le impilo ngoba sekuyisibanga esesingena kiso esingeke sabuyela emuva.
Enye intatheli izindaba elodumo uMnumzana Njabulo Ncube uthe okwenze yiMisa sokwenelisa ukuthi uZulu athole indaba zasemaphandleni zona ezandise ukuswelakala kumaphephandaba amakhulu.
Iprogramu lelontshwe yiMisa iyasincedisa ukuthi sithole ama-citizen journalist futhi athumele intatheli yebani ithumele information ethumele ama-reports. Ama-reports lawa abese efakwa ku-social media njalo esetholakala ukuthi efikele abanye.
I-Vote Watch 263 ikhangelele ukunceda intatheli izindaba ngokuzazisa okwenzakala emaphandleni okuzabanceda ekubhaleni indaba zabo zokhetho. Umgcini sihlalo weMisa uMoyo ungezele wathi lokhu bakwenze ngemva kokunanzelela ukuthi amaphephandaba amakhulu awananzi indaba zemaphandleni. Imele isithu 7 useHarare, uKixon Pepe.